Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 kuLwezi 2020. Usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhlane we-COVID-19 lokhu umemetheka esigabeni sakithi kakhulu, ngithola labo abalahlekelwa impilo bakhanya besesigabeni sethu. Siyaxwayisa ukuthi bazali nanzelelani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona.
Abezempilakahle bakhuthaza abahlali bakobulawayo ukuthi bengayekethisi kulandela iziqondiso zokuvikela i-COVID-19.
Umongameli Trump kala bufakazi angasivezela bona ukuthi kube lobuqibilikezelo. Yena ubona ngani iphetho lolu aluphathwa ngendlela enhle. Sinanzelela ukuthi sasitshele ukuthi indawo ezifana nePennsylvania bazaqala ngokubala amavoti abantu ababawe ngosuku lokuvota ngolwesibili.
Ngesikhathi ilizwe leMelika lilinde impumela yokhetho, umongameli Donald Trump uthi kasoze asuke esihlalweni uhlangothi lwezomvikela lwe-FBI. Solungezelele abalinda umnumzana Joe Biden. Kuliviki kuhlelo Woza Friday, silomculi wakobulawayo osekhathazile kwezomculo owe-jazz le-afro soul uThandi Diana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abezempilakahle bakhuthaza umphakathi wakobulawayo ukuthi ungayekethisi ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19. Inani labantu asebebanjwe belomkhuhlane lo seliqansa okwethusayo kuleli dolobho, okuveza ukuba abantu abasakhuthalanga ukunqabela ukuthelelwana komkhuhlane. Okwamanje idolobho leli lilabantu abangamachumi ayisikhombisa lantathu, 73 abale-COVID-19, njalo yilo elikhokhelayo ngokuba labantu abaningi abagulayo ukwedlula izabelo zonke zelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Inani labantu bakobulawayo eselihlolwe latholakala lile-COVID-19 ledlula inkulungwane eyodwa lengxenye, i-1691, selibulele abantu abangamachumi ayisithupha lanye, lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Leli nani liqhubeka liqansa, osekwenze abezempilakahle bakhuthaze uZulu ukuba alandele zonke izixwayiso zikahulumende lezenhlanganiso yamanyano wamazwe womhlaba wonke, e-World Health Organization, ngoba abantu abaningi bengagcina belahlekelwa yimpilo. UDokotela Wedwa Ndebele uxwayisa uZulu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Siletha ukuxwayisa njalo ukuthi siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 lokhu umemetheka esigabeni sakithi kakhulu, ngithola labo abalahlekelwa impilo bakhanya besesigabeni sethu. Siyaxwayisa ukuthi bazali bafowethu, bodade wethu, bantwana nani lonke, nanzelelani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona, and ukuvikela lokhu kufuna siyenze zinezani izinto esazikhulume ekuqaleni, sizenze ngokunanzelela.
Uqhubekela phambili uDokotela Ndebele esipha iziqondiso okumele zilandelwe.
Kwabantu kufanele bananzelele ukuthi bamela khatshana labanye abantu. Asinanzeleleni ukuthi siyagqoka ama-mask, asingakhiphini ama-mask ngoba singakhipha sizamemethekisa lo mkhuhlane. Sigeza izandla, sisebenzisa ama-sanitizer. Kodwa uma singavali ubuso bethu lamakhala, umkhuhlane uzaqhubumemetheka.
Unkosikazi Anita Gondwe, umongikazi wakobulawayo, ugcizelela ngokukhuthaza abantu ukuba bagezise ama-mask nsuku zonke.
Loba kathesi nje abantu besithi sokutshisa kayisekho, ilokho ikhona, singalibali ukuthi sokutshisa ivirus sifile. Kathesi ke sibona lama cases alokho eqansa ngoba abantu abasanazeleli into abazenzayo. Imaski kayihlale igqokiwe ngaso sonke isikhathi, inxa iyiliyana isejikali iyalahlwa Nxa ingeyilembu kayiwatshe isikhathi sonke ovela lapho ekadiyo khona uwatshe ngamanzi alesepa.
Isakhamuzi semzini wenkulumane kobulawayo, unkosikazi Celiwe Songo, upha ubufakazi bakhe ngokugula umkhuhlane we-COVID-19.
Na ngike ngahlangana lawo. Uthe umbambile bayensizwa ngitshala ikhanda elalengisinda kakhulu njalo ngangilama chest pains ayisenza ukuthi ube nzima ukuthi imphefumule. Okuhlungu kakhulu ngomkhuhlane lowo ukuthi uyakugula uwedwa uvalelwe lapha. Akwenzi ukuthi izihlobo zisondele eduzane lawo ngoba uyabusuzifaka engozini. Njalo kunye senginanzelele ukuthi khathesi sesilokuye ke thista ama mask sesigqokelana ngkhaya. So asibe nomnye lomunye ngkhaya kabe le mask yakhe yedwa.
Isibhedlela seUnited Bulawayo Hospital lokhe kuyiso esamukela izigulane se-COVID-19 kobulawayo. Kuthi iThorngroof lokhe yavala ngenyanga kaMabasa ayikaze ivulwe ngoba ilokhe isakhiwa ukuba yanelise ukuthatha izigulane ze-COVID-19. Iziphathamandla zekhansili yakobulawayo zenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 mayelana lokulungiswa kwesibhedlela seThorngroof. Kusenjalo, iphephandaba leChronicle libike ukuba kulesakhamuzi semzini weCowdrey Park wobulawayo esingesinye sabantu abebemenyiwe ukuzojabulela abafundi abaqeqetshe izifundo zabo eNational University of Science and Technology esibhubhileyo ngolwesithathu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kungakho abezempilakahle sebecebise uzulu wakobulawayo ukuthi alandele izixwayiso ezokwenqabela ubhubhane lolu. Sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mbili, 8,444, asebetholakale belegcikwane leli lokhe leqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. Abasinde kuleli gcikwane sebezinkulungwane phose ezithoba minwe mbili, i-7,975. Labulala abangamakhulu phose amabili lengxenye i-248 elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Silokhu sikudaba lunye olwe COVID-19 ziveza ukukhathazeka izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ngemva kokuqonga futhi kwenani labahlaselwa ligcikwane le-coronavirus lenkulumo kahulumende yokuthi abantu bengaqhubeka bengaziphathi uzabuyisela imigoqo ebanqabela ukwenza santando. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo wendaba ze-ofisi kamongameli we-South Africa, umnumzana Jackson Mthembu, utshelebe zindaba izolokuthi uhulumende ukhathazeke kakhulu ngokukhwela njalo kwenani labahlaselwa i-coronavirus. Uthe uhulumende uphakathi kokuhlolisisa ukuthi angenzani ngemigoqo eyathukululwayo esithi yikho osekwenze abanye bephile sengathi i-coronavirus seyaphela.
Cabinet calls on all people in South Africa to continue adhering to the health protocols.
Sikhuthaza abantu ukuthi baqhubeke begqoka ama masks, begeza izandla ngama sanitizer lokuthi becwaye ukuya endaweni ezilabantu abaningi.
Or an alcohol based sanitizer. And of course, we must avoid large gatherings.
Umnomzana Mthembu uthi komite ebona ukwenqatshelwa kwalomkhuhlane izaqhubeka umhlangano ngemva kwalokho umongameli Cyril Ramaphosa abesisethula inkulumo yakhe kusizwe sonke ngokuthi kuza kwenzakalani. Le yinto esitshene ngilezalwane zeZimbabwe ezikhathazekile njengoba sekubhekwe kukhefu lekhisimusi. Ngaleli khefu iningi balubhekisa ekhaya kuyabona isihlobo labangane. Isizalo seZimbabwe njalo isikhulumeli sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi ukuvala izinto kokuqela le mingcele ebesivuliwe kungenza iningi labeZimbabwe bazithole sebephakathi kwetshe lembokodo.
Thina njengabantu baseZimbabwe abebekhangelele ukuthi bahambe baye ekhaya ngokhisimusi kuzoba into ebuhlungu kakhulu, kodwa ke kufanele ukuthi sikuvume ukuthi ukuze sijabule lakho kumele siqale siphile, and umkhuhlane lo uyabulala, so umkhuhlane singadlala ngawo.
Le yinto esibuzelelwe isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi, yena othi kungahle kubulalise labasekhaya ngendlala.
Kungaba into ebuhlungu kakhulu lokho ngoba abantu abaningi vele wonke lomnyaka usuze waphela abantu bengaphumeleli kuyekhaya ngendaba yama lockdown. Ma kungaba le lockdown ngo-December emba kungahle kube kubi kakhulu ngoba abanengi baphila ngokudla okuthunyelwayo, abanengi baphila ngempahla ezithunyelwayo zisuka ngapha eGoli.
Ingcitshi kwezemkhuhlane umnumzana Shabiri Madi uthi imbangela enkulu ebangela ukuqansa kwenani lababanjwa yilo mkhuhlane ukuthi abantu sebephila sengathi kawusekho.
The main reason for this resurgence is because of
ukubangela ukukhwela kwenani le COVID-19 ukuthi abantu abasalandeli kulokhu abafuze bakwenze ukuze bazivikele.
Close poorly ventilated areas.
Sekulabantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa. I-South Africa siyavulela izalwane zeZimbabwe ukuthi zingene lokuphuma elizweni. Kodwa uhulumende weZimbabwe wathi owakhathesi kungena kuphela abalamaphemithi okusebenza lokufunda kwele South Africa. Abafisa ukubuyela ekhaya labo bayavunyelwa ndawonye labamela uhulumende emazweni kanye labatshayela amarona athwala impahla eziqakathekileyo. Uhulumende weZimbabwe usanda kumemezela ukuthi kusukela mhla ka-1 Mpalakazi uzabe sevumela ukungena lokuphuma kwalabo abahamba ngenyawo labahamba ngezimota zabo andubana avulele abahamba ngamabhasi lamakhombi. Xa iSouth Africa ingavala kutsho ukuthi abeZimbabwe abasebenza kule South Africa ngeke baye ekhaya. Nxa kungavalwa sebehambile kutsho ukuthi ngeke baphenduke sebesiza emsebenzini. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ngesikhathi ilizwe leMelika lilinde impumela yokhetho, uMongameli Donald Trump uthi kasoze asuke esihlalweni. Uhlangothi lwezomvikela olwe-FBI solungezelele abalinda uMnumzana Joe Biden obencintisana laye kwafakwa le ndizamtshina ebikwa ibhodabhoda phezulu komuzi wakhe. Lokhu kulandela imbiko ebikwa yithulwe ngowake waba isiphathamandla sikahulumende kaMongameli Donald Trump. Umnumzana Steve Bannon ethule umbiko esithi kumele abalandeli bakamnumzana Biden basuselwe amanqe. Yena uMongameli Trump ubikwa itshele iziphathamandla zakhe ukuba kasoze asuke esihlalweni noma kanjani. Lokhu kuza ngemva kokwethulela umthethwandaba isicelo sokubala kutsha amavoti ezigaba ezimbalwa lapho uMongameli Trump athi kwaba lokuqelibezela kusetshenziswa amavoti abantu ababhubhayo, esithi njalo iziphathamandla zebandla lakhe bezivinjwa ukuhlolwa ukubalwa kwamavoti. Izolo eminye imisakazo kamabonakude ithe uMongameli Trump nguye owanqobayo kukhetho yacitsha isithi akusilo qiniso. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Phithizela Ngcobo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukhetho lweMelika luhambe kuhle ngoba abantu bavotile. Loba nje impumela isithathe isikhathi ukuthi iyazakale, kodwa lokhu bakuchile ukuthi kwakuzayenzeka ngenxa yokuthi abantu abaningi abahambanga ukuyavota mathupha bavota basebethumela-ke ngeposo, i-post office. So babesitshela ukuthi amanye amabhalothi akhona la abantu abasensileyo azathatha isikhathi eside ukuthi afike. So yinto nje ebikhangelelwe. Loba nje abantu sesingasayenelisi ukube sibekezela ngoba namhlanje sokulilanga lesithathu kusiya kwesine selokhu kwavotayo, impumelelo lokhu ngakaphumi ngenxa yama-states la amalutshwana saqedisa ukubala.
UMongameli Trump uthi kulokuqilibezela kukhetho lolu ubona ungani into azikhulumayo zingaba ziliqiniso na?
UMongameli Trump kala bufakazi angasivezela bona ukuthi kube lobuqibilikezela. Yena ubona ngani ukhetho lolu labantu aluphathwa ngendlela enhle ngoba kungani yena nguye odliwayo lapha kumavoti? Sinanzelela ukuthi sasitshele ukuthi indawo ezifana le-Pennsylvania, e-North Carolina, Georgia bazaqala ngokubala amavoti abantu ababewenze ngosuku lokuvota ngolwesibili. Kuthi lawo ayevotwe ilanga leli nakafiki ayethunyezwe ngeposo, lamanye abantu abaqala ukuyavota kuqala ayengakafiki ngaleso sikhathi babezawabala sebeqedela amhla lokho. Njalo sasihle satshela ukuthi ekuqaliseni sizabona uTrump ekhokhela ngoba abantu abaningi wayekhuthaze abasekeli bakhe ukuthi behambe bevota mathupha. Ikanti uBiden wayekhuthaza bakhe ukuthi hayi, kule gciwane likhona lingahambi ukuyavota mathupha, votani ke ngeposo lithumele. So yena lawo-ke ayethunyelwe yiwasebalwa kathesi, njalo yiwakhanya ukuthi amane ngakhona ngakaBiden. So uTrump nje ngilaba abakhalayo nje ukuthi nxa sudliwa yakuthi hayi bashintsha amageti, ikanti hayi, indlela vele ebikhangelela ukuthi alaba abavote ngokuthumela bazavotela uBiden ngoba yikho abasekeli bakhe ayebatshele khona.
Lo umnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseMaryland. Ukusenjalo, ukuze sizwe ukuthi abantu bavota njani kukhetho lweMelika olokudinga umongameli, sixoxele unkosazana Sinini Lindsay Hammond Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leLouisiana, wayevotisa kulolu khetho.
Amboni ukuthi bekule ngxaki ukuthi ama-elections abe free and fair. Ama-elections lawa abe free and fair sibili, ngoba abantu bavota early, esithi early voting, a month or so before, depending on i-state abahlala kiyo. Bavota bethumela ngencwadi, nge-post. Baba lethuba njalo ukuthi abangavotanga leziyana ezindlela beze mhlawelanga ngolesibili. Babuyile abantu bavota sibili.
Kodwa umomo unjani khona ngapho edolobheni ohlala kulo?
Edolobheni endihlala kilo lapha eCovington, Louisiana, i-county kuthiwa yiSt. Tammany Parish, umumo is just business as usual. Ngenxa yokuthi lapha iningi labo ngabelungu, ngabasapota umongameli welizwe leli, bayazi bavota. Abantu abansundu abayibabajayela ukusapota ama-Democrats balutshwane kakhulu, njalo abavoti. Uyezwa abanye xa sihlangana labo emsebenzini langapho ungathi uvotile, bathi akusoze kusize ngoba singavota akusizi. Bayazi ukuthi bawinile abalapha ama-Republican, bawinile ngoba kuthiwa it's a red state, it's a Republican state. So bawinile, it's business as usual. Bahamba bayakwenza abakwenzayo njengenjayelo, bayavota, bayazi ukuthi bayawina ngoba bayi-majority vele bona lapha.
Lowo ngunkosazana Sinini Lindsay Hammond Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni loLouisiana, wayevotisa kulolu khetho. Ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhonale eLouisiana. Ku-Live Talk namhlanje sizaqhubeka sikhangela impumelo yekhetho lweMelika. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani labahloliweyo batholakala bele COVID-19 kwele Melika ledlule inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ngolwesine kuphela. Abekolitshini lele Johns Hopkins University babika ukubana leli nani lokhu liqonga okwensuku ezine zilandelana liviki elizweni lonke jikelele osekusethusa abaningi. Amapholisa awele Bhilithane abikwa ebophe abantu abedlula ikhulu abakade bengabanye abakade betshengisela besola ukuvalwa kwamabhizimusi phansi kweziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegciwane le-COVID-19 elizweni lelo. ele-China ligcizelele ukubana imigoqo efakelwe ukungena kwempahla evela kwele Australia isemthethweni ilandela imithetho yonke yelizwe. Leli lizwe litshele osomabhizimusi balo ukubana baqaphele ukuba impahla abayithenga kwele Australia ilakho ukuhlolisiswa ukwedlula evela kwamanye amazwe kungenxa yokufuthelana osokukhona phakathi kwamazwe amabili.
Uhulumende usephinde wakhuthaza abakubhizimusi lokuthwala abantu olwemijova lamabhasi abafuna ukusebenza emadolobheni anjengeHarare, Bulawayo, Gweru, Mutare, Maswingo lamanye ukuthi bayebhalisa ukuze basebenze labenkampani yakhe yeZukom. Abaqhubeka besebenza ngaphandle komthetho uhulumende uthi bazojeziswa kanzima njengoba esenanzelele ukwanda kwenani balemijova lamabhasi athala uZulu abaqhubeka besebenza bezimele eHarare lakwamanye amadolobho elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Encwadini ethunyelwe intatheli zindaba ngabogatsha lwembuso yezabelo, uhulumende uxwayisa abanini michova laba laye uZulu ukuba bengakhohlwa ukuthi umthetho uthi umsebenzi wokuthwala izihambi uvunyelwa ukuqhutshwa ngaphansi kwenkampani yeZupco kuphela. Esithi le ngeyinye imizamo yakhe yokulondoloza ezempilakahle elizweni lokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 njengoba belokhe betholakala abalawo lumkhuhlane nsuku zonke. Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi lanxa incomeka imizamo kahulumende kumele yavumele abasebenza bezimele, hathi kubabamba ngamandla ukusebenza ngaphansi kwezubuko.
Hayikhona ukuthi abantu manxa sebeqedile umsebenzi bama okwesikhathi eside kumbe abanxa befuna ukuhamba, kunengi vele okuhanjelwayo ngabantu. Kodwa sibona abantu laba sebethatha isikhathi eside kakhulu besemgwaqweni. So siyacelisa kakhulu kuhulumende ukuthi angaprotect imonopoli yezubuko leyi.
Uzulu wasemadolobheni achiyeneyo ukhala ngesiphatho esibi kuzihambi ngabemichova labamabhasi amankampani asebenza ezimele. Omunye wabo kungumnumzana Joseph Ndlovu wasemzini weMakhandeni kobulawayo.
Kulezi nsuku emadolobheni i-transport yakhona iyahlupha, but labo futhi abamakhombi laba badumanga ukuthi labo abalasiphatho, akwenza kwabo kwesinye isikhathi kusuka kuba nzima ukuthi bazwele labo zubuka enelisi ukuthi athwale wonke umuntu ngesikhathi, but labo ukuthi abamakhombi babo abala leyana esithi customer care.
Okugcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi sasekambuzuma eHarare, umnumzana Mbuso Lunga.
Kodwa-ke lawo amabhasi lawa wezubuko umthetho abasawulandeli, akusela leyane esithi social distancing lokugeziswa ezandleni akusenziwa. Uma besithi bafuna amakhombi bajoyine uzupho ukuze kulandelwe leyo mthetho, bona bengasayilandeli, kumele labo babone ukuthi iyalandelwa.
Abenhlanganiso elwela amalungelo ezihambi ePassenger Association of Zimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuba avumele abalezimota lamabhasi abasebenza bezimele bathwale izihambi. Okungumcabango ochasiswa kabanzi ngunobhala jikelele walenhlanganiso, umnumzana Norbert Mafa.
Today uhulumende yetha open up nyaya dzekutakurwa kwavanhu.
Ngabe uhulumende uyavumela ukuthwalwa kwabantu ngendlela ehlelekileyo njengalokho esikubona kusenzakala kubo Kenya, South Africa namanye amazwe? Hashi lokhu okwenziwayo kuleli okwama-franchise kuyahlupha, akusebenzi njengoba kuyabe sokungasela okuncintisana. Umuntu engelalo ilungelo lokuthi akhethe afuna ukusebenza lapho elohamba.
Sezva tukuona kune dzimwe nyika dziri muAfrica dzakabudirira.
Uhulumende uti abazatholakala bethwala abantu endaweni ezingavunyelwayo njalo bengazange bebhalise ukuba yingxenye yokusebenza phansi kwezubuko bazojeziswa kanzima, njengalokho okuchiwo yimithetho ebalisa uSection 2 Subsection A of Statutory Instrument 83 of 2020, Public Health COVID-19 Prevention, Containment and Treatment, National Lockdown Order 2020. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to begin. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wakobulawayo esekhathazile kwezomculo wejazz le-Afro Soul uThandi Diana. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Thandi Dlana osemlonyeni yamantu abaningi kulezi nsuku ngenxa yadlalathe lakhe elija elimumethe ulutho. Inkaba yakhe ivele ikontuthu ziyathunqa.
Ngizalelwe ngakhulela kobulawayo eluveve eGwabalanda. Ngafunda eFusi Primary School, lase Inyanda High School, lase Foundation College. Ngiqale ukuhlabela ngisafunda eprimary school eInyanda, ngiku-school choir, and then bengihlabela lase church, eAssemblies of God.
Ucula uyathandeka kuThandi njalo selesikhathi eculela uZulu ngelwizi lakhe elinambithayo ephakulula indlizane zengoma.
ngaqala ngakhipha i-EP ukuthiwa ngokungaziwayo ngo-2014. Khathe sengile first full album elengoma eziyi-10 okuthiwa ngu-ingane kwani ephumileyo nje emalangeni. Abantu bayamukela kahle, batshengisela uthando lokuthakazelela umculo wami. Umculo engiwuculayo kuthiwa i-ethno soul, le fusion yabo jazz, le pop, le reggae, le blues.
Uke wasebenza nabapheki bemculo eminyakeni ethize edlulileyo abafana lo Percy Fest osemzansi kwamanje, lo Nyasha Makambira owe Canada. Kudlala deleli ke elihlakaza kangaka, pho ke usebenza lobani?
I-project le engiyirelease kathesi i-album okuthiwa ngu-ingane kwani, ngisebenze lo Samuel Siwela, ngasebenza lo Sydney Mutsinze, lo Obey Modiwa, lo Prince Joel Nyoni, u-percussion lo Gomez Samadube, uMehluli, lo Ramadu Moyo, lo Selling Sky, lo Look the Looks kuma-backing vocalists.
Bekukuhle ukugwetshisa lawe ntombi yakudlana. Phosela ilizwi kubalaleli ungakahambi.
Siyabonga kakhulu uthando lwenu lokusixhasa kumusic yethu. Umculo wami lingawuthola kuma-social media platforms, o-iTunes, o-Apple, o-Deezer, o-Spotify. Lingangilandela ku-Facebook at Thandidlana 1. Lindlandele njalo ku-Instagram Thandi_Dlana, lindlandele njalo la ku-Twitter @Thandidlana1. Ngiyabonga kakhulu.
Idlaladeleli elitsha likaThandidlana elithiwa ngane wane lidla amalangabi. Ucela uxhaswa yini balaleli? Muye besilaye kuhlelo hoza. Woza Friday namhlanje. Mpela sonto emnandikini lonke igama lami ngeza Jesus Banda.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abezempila kahle bakhuthaza abahlali bakobulawayo ukuthi bangayekethisi ekulandeleni iziqondiso zokuvikela i-COVID-19 ngesikhathi inani labantu asabe tholakale belomkhuhlane lo seliqansa kuleli dolobho. Ngesikhathi ilizwe leMelika lilinde impumela yokhetho, uMongameli Donald Trump uthi kasoze asuke esihlalweni. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela nsonto enhle.
Siyabonga
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.